ungakhangela i-global political agreement yayivele ichilo ukuthi kakulandelwe intando kaZulu, zonke izinto zezwe ngentando kaZulu. So kathi singakhangela nxa sithi thina ama-democratic reforms kayenzakale, alula futhi ukwenzakala ngoba abantu bayakwazi ukuthi uZulu ufunani. Esingakho lapha yikuthi umgabe kalandeli intando kaZulu, ulandela intando yakhe nentando yepharty yakhe. Abazibona bezawina lalabo abazibona abangasozibawine bonke balelungelo lokuthi baphatheke ekhethweni leli bekhululekile bengethuselwa kungalamuntu oyedwa okhuluma lokho afuna kwenza. Ingenzakala umgabe angakhuza amasotsha akhe ukuthi angaze athi wona kawasoze alandele uhulumende ongabuswa ngabantu abalwela impi yenkululeko. Impi yenkululeko yaphela 33 years ago. So nxa yaphela 33 years ago, sure abantu abazalwa 33 years ago kabakwazi lokhu ukuthi khona kule mpi imbi yaliwa kanjani, bezwa ngelikabathi. So labo kufanele ukuthi babe ngabantu abaphathekileyo kulokho. Kulabantu abaningi esibabona bengaphatheki kakhulu ekubhaliseni ukuthi bavote, bavotele ilungelo labo. Sikukhangele ngaleyo ndlela ukuthi mhlawumbe ngabanye abenza abacinta besithi kungcono singayo kuyabhalisa.
Lanxa ilanga lokhetho lingaqhutshelwa phambili, libone ngani inguquko le ingasebenza? Sikhangele ukuthi isikhathi siyabe lokhu sisifitshane kungabi lukhetho.
Nxa umgabe angafuna, nxa engavumelana kusetshenzwe kanye kanye ngokuvumelana, nama elections phose angaba khona ngayo 31 yonalowo. Lokhuyana ukuthi khona kuthiwe kadlulisele phambili kwenzelwa ukuthi mhlawumbe angabona indingeko lokuqakatheka kokuthi kufanele ukuthi alandele intando kaZulu.
Abezinkonzo bathi kulodlakela kwezinye izigaba zelizwe.
Khonokhana esikutsho ukuthi nxa ama-newspaper akahulumende anjenge-Herald le-ZBC bethethisa abanye abancintisayo kodwa behlabela bekhuza labo abanye abancintisayo abanjengeZANU-PF, kuludlakela nakho khonokho. So ngezinye indlela kutsho ukuthi udlakela singalufaka endaweni eziningi luyenzakala.